Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThandono Gawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi u-25 Ncwabakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ekuqhubekeni kokubalwa kwamavoti, ibandla leZANU PF lithi selincobile kukhetho, kodwa ngakwelinye icele abebandla le-CCC bathi yibo asebelinde nje ukuthi umongameli wabo agcotshwe.
Kusiya ngokubona isimo sakhona isikhona, kodwa ke thina abanye sibona singaphandle ngale, sibona ukungazani i-Government of National Unity, yikho kuphela okungelamula, yumlamulankunzi.
Ibandla lezaphu selikhangelelwe ukuba lo councillor omutsha kuward 17 ematobo mangwe emathebheleland south, okungokwakuqala ukuthi bandla leli linqobe selokho labunjwa kakutsha ngumuye umnumzana Dumiso Dabengwa.
Hayi, okukhulu nje kubonga okokuqala ngibonga uNkulunkulu ngoba zonke izinto zihlelwe nguye uNkulunkulu.
UZulu lamabandla ezombusazwe bayakhonona ngendlela izekhe ephathe ngayo ukhetho lwalonyaka.
Abantu bagcine sebevota ngaphakathi kobusuku, so yinto esikhathazekileyo kakhulu ngoba nxa sokuvota emnyameni kulokunye okuphambanisekayo.
Owayengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump izolo uzinikele emapholiseni wathathwa imfanekiso yezibotshwa i-mugshot. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ekuqhubekeni kokubalwa kwamavoti, ibandla leZANU PF lithi selincobile, kodwa ngokwelinye icele abebandla le-CCC bathi yibo asebelinde nje ukuthi umongameli wabo agcotshwe. Umgcini-ngcebo webandla leZANU PF umnumzana Patrick Chinamasa izolo utshele intatheli zindaba eHarare ukuthi balobufakazi bamaphepha okuthiwa ngama-V11 obukhomba ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa usethole amavoti adlula isilinganiso sokungamachumi ayisithupha 60%. Njalo amalunga edale lephalamende adlula isilinganiso sokungokukodwa i-two-thirds majority, kodwa isikhulumeli sebandla le-CCC esitsha umnumzana Promise Mkhwananzi utshele intatheli zindaba ukuthi umkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa nguye osenqobile. Ubufakazi esilabo bukhomba ukuba amabandla omabili anguthiki lobhanqa kukhetho lwedalele ephalamende. Amanani asezandleni zeStudio 7 atshengisa ukuba amabandla omabili iZANU PF lele-CCC alakho ukungatholi inani elivumela ukuthi athiwe anqobile kumbe kube lokhetho lwesibili i-runoff. Sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Max Mkandla saqala ukumbuza ukuthi nxa kungaba lokhetho lwesibili i-runoff lungaqutshwa ngokuthula na, kumbe sizabona kusiba lodlakela olufana lolwenzakala umuyi umnumzana Morgan Tsvangirai aze asuke kukhetho lwe-runoff ngenxa yodlakela.
Hayi, ukhetho lwe-runoff lungenziwa njengoba umnumzana wavela wakutsha yena upresident ukuthi ilanga lokhetho umhla ka-23 August 2023. So ngokufanayo lakho waphinda njalo wakutsho wathi khona i-runoff iza kuba mhla ka-2 October. Now the development ukuthi khona from here now kusiya ku-October isimo siyabe siminjani, kuyakhampeni waphela. Kodwa-ke uyambona ukuthi kuyini okuzatshintsha ngobana bakhampeni ngokuthula wonke amabandla. So ngalokho-ke kuyadingakala ukuthi khona lolo khetho lube khona, kusiya ngakubona isimo sakhona isikhona. Kodwa-ke thina abanye sibona singaphandle ngale, sibona ukungazani i-Government of National Unity, yikho kuphela okungeya lamula yumlamla nkunzi kuphiliswane nje uphela abantu befaka icabinet yabo ilizwe liqhubekele lisiya phambili akula lutho olubi lapho
yena umongameli Emmerson Mnangagwa ubona ungani nxa enganqotshwa ngumnumzana Chamisa engavuma yini simbone esuka estate house ngokuthula
hayi akukhathelekile lokhyana amandla asebantwini yena upresident nxa engabe enqontshiwe njengomuntu wahamba walweli lizwe wayeseyadinga idemocracy so ngalokho ngokufanayo kutho ukuthi khona uyabe ezavuma ukuthi khona hayi kuphethe ngalindlela abantu lokhu abakukhethileyo kuyenelisa ukuthi khona ehlike laphana njengoba lo Robert laye umgabe former president the late wavuma wamvulela ukuthi yena engene so ngokufanayo kangiboni ukuthi khona kuza kuba lenkinga kuyaba into nje efanayo uyabe ezamvumile ngoba nxa engabuya sekhethe usuku oluthile olokuthi hayi gakuyiwe khona laphana abantu bebe yibo abazakhetha beyokumlamula nkunzi uyabe kubonile impela ukuthi khona nxa evuma into enjengayona leyo uzaphetha kuminjani ngoba namandla abe ngasuye uyabekhetha ngabantu bonabo futhi abantu babangela ukuthi kube yikhona lokho njengalokho engavela ngakutsho phambilini laphana ukuthi hayi G40 zihlaleli laphana ngobana ukhetho lolu uze lube khona kambe sibili impumelo yangikhona khona kuseli kulabantu abangu-50 kuhamba njani ukuthi kuswelakale ukuthi khona kube lama three figures kuyiwa phambili kuyophuma kulama two figures okwakhathesi sibili singakhuluma ngakho ukuthi khona kungaba lama runoff kodwa-ke kusafuna ukuthi kucubungule ukuthi khona kuyini okwenzakeleyo kungakakhulunywa ngokuya khona kuma runoff lawo akudingisiswe ibandla lona lidingane kukhangelwe kuhlalwe phansi ngabantu bonke labana engangibabona kuma rallies sebevuke namhlanje bonke benze lesi sigqi esenzakeleyo kukhona lathi siyabe sikukhangela ukuthi khona mhlawumbe yikho kukhona okwenzakeleyo hathi ukhethwe nje in general lokho kuyethusa kodwa-ke kungakayiwa kulolo khetho nxa kungaba le-run off akucubungulwe kukhangelisiswe ngasesa bethule nje ukuthi amaphutha angabe evelele ngaphi nxa amaphutha ethe abakhona yabona
lathi siyabonga umnumzana Max Mkandla ucubungula izombusazwe Ibandla lezaphu selikhangelelwe ukuba lokhansila omutsha kuward 17 eMatobo Mangwe eMathebeleland South kulandela ukunqoba kamnumzana Mpendulo Ncube kulindawo. Okungokwakuqala ukuthi ibandla leli linqobe selokhu labunjwa kakutsha ngumuyi umnumzana Dumiso Dabengwa lezinye iziphathamandla zebandla le-PF Zaphu besithi umanyano we-Unity Accord owawusayinelwe phakathi kwezanu PF phakathi kwezanu le PF Zaphu ngomnyaka ka-1987 awusasebenzi. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Ncube oleminyaka yokuzwala engamachumi amathathu 30.
Hayi okukhulu nje kubonga okokuqala ngibonga uNkulunkulu ngoba zonke izinto zihlelwe nguye uNkulunkulu. Nami ngangakhangelelanga ukuthi ngasona lesi sikhathi ngaba kulona leli izinga engikulo manje kodwa hayi khona sisazojabula la malunga wethu awephathi ngibonga njalo lama lo organizer wethu owe-4 kucampaigner u-SK Moyo ngibonga njalo lo president wethu wezaphu onguye osinikeza intshukuntsha eyokuthi singama-youth sikwazi lathi ukungena
siyabona njalo ukuthi ngikwakuqala ukuthi ibandla lezaphu selokhe labunjwa kutsha liphumelele ungathini ngalokhu njalo ubona ingani kuyini okwenzeka wanqoba
izithembiso ziyimuli yakoNcube ngingakangeni mbona ngazani abantu basuthisekile njalo ngalokhu ekade sibatshela khona ukuthi sizobenzela khona
yiziphi lezo nhlelo elifuna ukuziqhuba njalo lisebenza lingumdeni yini ngizwa usithi njengemuli yakoNcube
inhlelo lezo saqala ngokuzihlela singumdeni wakoNcube ubaba wayeandaza njengemuli wayecele ethini ukuthi sincedisaneni sonkeni okuncane esiyabe sikuthola ekhaya sikwazi ukuthi sikufake ebandleni ukwakha amadamu, ukugeba ikotho lapha sile secondary futhi enye entsha eqale manje. So saqala ukuyisponsor simuli eyabonqube singaphansi kwebandla lezaphu iqala phansi. Sincedisane futhi namalunga wethu awezaphu ukuthi sikwanise ukudonsa amandla kagethi ukuze kube nokukhanya esigabeni sika ward 7.
Ungasinika nje imbali yakho kwezombusazwe ngamafitshane lokuthi ubone ibandla leli lezaphu ukuthi sokungalandela ukuthi zibe ziningi izihlalo elizithola.
Mina ngizalwa kosikhosana emakhorokhoro, ngizalwa ngubaba uZinkabi Thomi Ncube. Ibizo lemsebe lomsebenzi bebe thanda ukumbiza besithi ngubuyani. Ibandla leli elezaphu ubaba ebelegwalo olukankomo olwaluchaza impilo yakhe yonke kanye nehistory yakhe yonke. So ngokuthanda ukulibala ugwalo lolu lami ngasuka ngathatheka njalo wayengalakhetho lokuthi akhethe ukuthi abantu laba ngabantu abanje, laba ngabantu banje. Wayekhangelela ukuthi abantu bonke siZimbabwe jikelele singabantu banye njalo kumele sibambane sonkeni ilizwe siliyakheni sisonkeni. Khona sisazothola futhi ezinye izihlalo lamavoti alandelayo ngo 2028 lesifisa ukuthi izaphu ikwazi nayo ukuphatha umbuso ngaphezulu kuma-presidential. Ibe ngowakuqala owebandla lezaphu elokungena. Njalo ngiqonqosela labanye ukuthi asiphakameni siphakamiseni ilizwe ngebandla lezaphu.
Lo-ke ngumnumzana Mpendulo Ncube onqobe kukhethwa lokudinga ukhansela kaward 17 eMatopo Mangwe okube khuluma ecingweni loSthandekile Mhlanga weStudio 7. Kolunye njalo udaba oluphathelane lozokhetho uZulu ingcwethi lamabandla ezombusazwe bayakhonona ngendlela i-commission yeZEC ephathe ngayo ukhetho lwalonyaka. Iningi likhala ngokuphuza ukufika kwempahla yokuvota, ukuswelakala kwamabizo kugwalo lwe-voters roll lokuqala ukuvota ebusuku. Okuningi asikuzweni kunthathela izindaba e-Studio 7 uMlondolozi Ndlovu esipha lolu daba eseHarare.
I-Studio 7 ibone lokhu kusenzakala endaweni ezifana lemzini eyebudiriro Wesley Warren Park Glenview lezi eseHarare lapho amaphepha okuvotela aphuze ukufika endaweni lezi acina efika phakathi kobusuku. Lokhu kwenze ukuba uZulu avote ebusuku endaweni lezi njalo amaphepha okuvota abefika engenelanga kwezinye indawo. Indawo lezi zazakala njengendawo ezilabasekeli abaningi abebandla le-CCC. Olunye njalo udubo olukhathaza abaningi izolo ngolokuswelakala kwamabizo endaweni eziningi ezigoqela ekhwekhwe lapho abaningi abatshone bebhoda bedinga amabizo abo kugwalo lwe-voters roll. Omunye oswele ibizo lakhe ngumnumzana Dinashe Sithole.
Yelapha ngama-9 ngengaye e-Venus Mine ngathi ngakhangela amabizo saswela ade ngikwazi ukuthi kuse-Venus Mine kodwa ngiqale ngaya ko-Black Man ngazobuya.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Ellen Shiriyedenga oyibandla le-CCC yena othi kabathokozi ngendlela iZEC eqhube ngayo ukhetho.
Abantu bagcine sebevota ngaphakathi kobusuku, so yinto esikhathazekileyo kakhulu ngoba nxa sokuvota emnyameni kulokunye okuphambanisekayo okuthile.
Ingcitshi ezicubungula ezombusazwe zithi lokhu kwenza iZEC ingathembeki njalo ukhetho lalonyaka impumela yalo iyabe ingamukeleki. Enye yalezi ngcitshi ngumnumzana Jenisani Dunga osebenza nenhlanganiso yeZimbabwe Revolutionary Council othi lokhu kulakho kuphazamisa isimo sokhetho.
IZEC ukusebenza ekwenzileyo mina ukubona kwami yenza ukuthi singayithembi okwakuqala. Singabikwazi ukuthi lokho kwayenzakala kwayenzakala ngenxa yokuthi kwangenela abantu bepolitiki kumbe hatshi. Simele sinanzelele ukuthi iZEC yafakwa kumthetho. Umthetho singathi la uyabo phansi kweconstitution. Kodwa lokho okwenzakaleyo kutsho ukuthi kuthathile abanye abantu ilunga lokuvota.
Umkholi weZEC umnumzana uThloyile Silayigwana utshele intatheli izindaba ukuba ukhetho luqhutshwe kuhle esithi ukuphuza ukuvota kubangelwe izindaba zokhetho ezikade zisemthethwa ndaba.
Ngizananzelela bakwethi ukuthi khona ukuphuza lokho kubangelwe ukuthi khona emveni sibe lama court cases amaningi kakhulu okungajwayelekile. Ngakho-ke ama court cases lawa yiwe enze ukuthi khona siphuze kancane ukuthi khona si print kumbeni siyenze ama ballot papers.
Soluphele ukhetho lolonyaka uZulu esemelene empumela ezaqala ukwethulelwa umhlaba okusemthethweni kusasa ngabezek eNational Command Center eHarare. Ngimele isithu 7 seHarare, ngimlodolozi Ndlovu.
Oyingumongameli welemelika umnumzana Donald Trump izolo uzinikele emapholiseni wathathwa imfanekiso yezibotshwa i-mugshot. UTrump wetheswa amacala alitshumi lantathu okuzama ukugenqula impumela yokhetho esigabeni seGeorgia. Ngokwakuqala ukuthi wayengumongameli abotshwe njalo athoniswe. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi amalunga ebandla le-CCC angamachumi amane abotshwe ngeviki edluleyo eKankasa aze akhululwa izolo ukhetho lonasolo edlule. Amalunga la ahlawuliswe imali yesibambiso engamadola alikhulu ngamunye. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi amapholisa aselandule imbiko ethi kulokhulu oqaleke wafa esendwendweni yokuvota eWarren Park eHarare. Amapholisa athi lundoda oleminyaka yokuzalwa engu-68 uqalekile kodwa uyaphila. Okwamanje sengidedela imuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Balaleli beStudio 7 nabasakazi beStudio 7 ngifela iqinisa lo okhuluma waseLupane ezaphiwa eGhana. Hayi balaleli beStudio 7 lokho kubonakala mpela ukuthi izekhi kanye nezano bayehluleka bona bonke, bayehluleka ukubamba izinto zezwe. So ukuthi singabe lokho esibambelele kuzano sithi siyenzani nezekhi yakhona leyo kumele nje ivele idilizwe. Angeke ukuthi abantu bevuke ngo-4 kuze kuyeshaya abothuno ke bengakavoti. Uyayibona indaba enjalo ukuthi hayi ukwehluleka kuphakathi zekhi nayo izanu yayo leyo. So angibona ukuthi indaba enjalo kuyomela kuqhutshekwe ngezanu. Izanu yehlulekile ivele yatshela izekhi yayo ukuthi la zamane yezanu umzamo onje ukwenzela ukuthi abantu beze bedele inhliziyo babuyele emuva bengavotanga. Le into eyenziwe lapho into yangamabomo leyo. Ngizobangana nalobo baba abadinga umdala uKhumalo. Umdala uKhumalo hayi lana asikho, asikho kusikandali la, asikho isikandali la, asikho baba kazamane hamba elaya uza mani ma ungathi abantu wena ufuna kathi mtetho wako kwezweni right. iMRP ihlulekile ukungena ku presidential manje ngoba iMRP ihlulekile ukungena ku presidential kuhlalo kungavotelwa enye iparty okubona ongathi ingazama ukukhipha izandla phela lapho into eyinkinga ekhona baba kazamane izandla yiyo engafuneki. Wena uzothi lapho udlala umacashelana kuzano indaba impila zantabane impila zantabane nguwe oyimbila zantabane baba kazamane nezano hayi ukuthi ICC imbila zantabane nezano. Sifuna inqubekela phambili as from now, sifuna inqubekela phambili. Wena hlala la ohleli khona yeka bahambayo behambe lokho okusola kungokwakho wedwa baba kazamane. Wena mdala Khumalo
siyabingela sithu service ngakho umsebenzi. Hey ukhetho lasekhaya luyadanisa kakhulu ukuthi abantu bavota ngobusuku ukuthi amaphepha awekho amaphepha okuvotisa aphelile. Into enjani leyo kodwa lokungavotayo ngiyaqala ukubona ukhetho olulihlazo kanjena. And uma uqeda ukuvota nangomunye umuntu ukukhomba ngenduga xa isikhava sezana uthi yena uyifazi uyakubhala phansi uthi wena uvotele bani kumele akubhale bani. Ngubani umuntu ongathi uyavota i-free and fairness uyazivotela ngendlela abona ngayo ukhetha amthandayo kulo muntu omlinde ngenduku embuza ukuthi uvotele bani. Into efazi wena lana kuyini? Baqhatha abantu izanu PF izaqhatha izizwe abantu bezimbabwe ngeke bakuvume mvumele ukana makuthi bazaqhubeka senza soyani bafuna ukukhatha abantu ayikho ielection umuntu otshela omunye ukuthi votela bani umbe uvotele bani your vote is a secret so izanu PF lento abade benza lana bekuyi election noma bekuyi force matter abantu izanu PF lesizekhi abake usihloniphe next time asithandi lento lempumela khona vele asisayithembi izekhi noma ngakhiphe impumela khona asisela yasela lithemba ngempumela yabo leyo abavumelani bebezani behlale phambi kwepolling station bebuza abantu ukuthi uvotele bani lihlazo le lento basihlaza la kuzizwe abantu akade bezobserve ielection ngabaphuma kwamanye amazwe labo bakubona ukuthi iZimbabwe into enjani lihlazo le nto ezanu PF lihlazo bazidelisa ngezizwe siyabonga
sibingelele enkundleni ithi litshona njani basakazi hayi siyabezwa abantu befazi laba abade behleli befaka amatafula yazi ukuthi mina abantu angazi ukuthi babanjani ukuthi ngempela lingatshona lisethuselwa yilaba abantu befazi abantu nje abafana lathi nje abantu abafana lana abazihluphekelayo nje labo abantu nje uthole sebelayinile bengathi bayithukile uyazi uyadana ukuthi abantu laba bayithuswa yini ngoba abantu labana nje ngabantu nje labafana labo kodwa ke ngithemba imizamo yabo emibi uNkulunkulu kuzayiveza kungaphumeleli konke okubi abajwayele ukukwenza okunye futhi uhlupho olukhona angazi ukuthi abantu bezano bakuthatha ngaphuthi iZimbabwe ngeyabo yiko futhi lapho kulohlupho khona kodwa ngithemba bonke abantu bathe bevota bebecabangela ikusasa labantu ababo bebengavoteli ukujabulisa ukugcwalisa isisu senyindoda omunye lomunye uthe vota ecabanga ukuthi khona ikusasa lakhe lingani ngoba lokho kwezano PF lokhu khohlwanile ngakho abantu akuba sindawo lokhu udala lokhu kwehluleka lokhu ngongabantu bezithembiso nje kuphela kodwa sithemba imphumela izaphuma imihle mina ngiyafisa ukuthi imphumela iphume impela kuthiwa badliwe sibone ukuthi bazayenzani
salibonani maZimbabwe amahle samono Studio 7 laphele sinika indaba siyabonga ngokhetho olwenzakeleyo asivumeleni impumela yokhetho ezaba khona landeleni izifiso zikaZulu ukubana zidini landeleni izifiso zikaZulu yikubani ilizwe liphumelele liye phambili lokho okunye okuninginingi asikubeke eceleni ama-differences silungiseni ilizwe lethu liye phambili ngemva kokhetho singabantu futhi siyadlelana sihamba emsebenzini sihlala sonke so konke okuzaphuma ekhethweni kasikwamukeleni kungabi khona ozafisa ukubana atshintshe impumela yokhetho kumbe azobuhlungu akhiphe lokho khona mina ngikhuluma ngilapha elubhani ngingujaha lakhe
ndlovu Studio 7 tikhanyisa sidina sikagigiti hayi zekhi ngatsho mina thi idla nezandu loko vele kusobakho segcegeni sile ukuthi vele inhlangano yokuvotisa eZimbabwe ayikho ivotisa zeZimbabwe alisizimuntu ngoba vele kunobugwelegwele kuyoze nezinto ezinesithembelekiso ukuthi ezona ezona ezivotisa abantu so ma kuyizo ezilobugwelegwele kuba nzima ukuthi abantu bevote ngendlela e-right kungose kubone ivoti yakho vele lingakusizika lutho so kunzima zihlobo zami kunzima iqiniso lihle kunzima izeke into eyenzayo iyakhombisa imhlaba ukuthi iyidlalo zami sibingelela nje ngibingelelwa kotungamile inkomo lonke
Studio 7 esihle labalaleli bethu labasakazi bethu bonke nje jikelele singangeke sibaqambe ngamabizo ngoba singabaqamba ngamabizo isikhathi izahamba but sima ukulibonga ngokusikhiphela indaba ezinhle kangaka ngokusimonitela ukhetho lolu noma lunobuqilo obukhulu obunganani kodwa lizamile ngemzameni ukusitshengisa uthando elilalo ngakuthi inkosi ingaligcina ilengezele insuku zokuphila ukuze futhi lisisize lapha sokunje so hhayi siyabonga lo nyaka kuphose kwatshintsha kancane esiwile sikubonayo noma nje umthuli bagebhiza ibhorane ezingu-13 e-Country Park bafake itara bekhampeni hhayi ngakuba sangandawo sebeze bezisola so lapho engikhona mina ngisemguza ku-ward 11 hhayi dliwizano akukansila wephi idliwe yaze yavuma sidlise yavuma ukuvuma ukuphakamisela isandla noma kade besithi bona bayibo hhayi bavuma ukuthi abantu umlimi uyabaprotect siyabonga sibongela nje bonke obhilivu kawulu ukuthi ngakuthiwa labo mabutho omoya labo Joseph Chuma labo Malaki Nkomo bengawina mebhasazi kodwa bengadliwa asebenzi asingeyisweni zethu sizabe sibahleka nje kuphela ukuthi bayizithutha kuphela siyalibonga basakazi qhubekani phambili
salibonani sizakethi sawumthwazi mandebela mahle ngiyalibingelela libingelelwa yimi owenu
Hello, ke bekungamazwi enu linabalaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Oludaba olulandelayo luveza imbono kahulumende welemelika.
Ele South Korea lele Japan ngamazwe alekhono angabangane abaqakathekileyo bemelika, futhi ukuzinikela kwethu kuwo kuqine kakhulu, kutsho uMongameli Joe Biden wemelika ekhuluma eseCamp David emhlanganweni wamazwe omathathu. Senze imbali ngokwenza umhlangano lo singabakhokheli bamazwe omathathu, sizimele sodwa kanye lokuzinikela kwethu ukuhlangana mnyaka ngomnyaka njengabaholi, kutsho uBiden. Uqhubeke wathi umhlaba umi manzonzo, ngakho silomlando wokukhokhela sisendleleni ezintsha. Okwakuqala siqinisa inhlelo zethu zokuzivikela ezizasebenza emhlubulweni we-Indo-Pacific. Inhlelo lezi zigoqela ukulolongwa kwamabutho mnyaka ngomnyaka ukuze ziqinise umvikela wethu ngezinga eliphezulu. Siqinisa njalo inhlelo zokwabelana ulwazi okugoqela olumayelana ngamabhomba adutshulwa ngele North Korea lenhlelo zalo zobulembu, kanye lokuqinisa inhlelo zethu zokuzivikela ngama-ballistic missiles. Amazwe omathathu avumelane njalo phezu kokulondoloza ukuthula lokuhlaliseka emgwaqweni wezikepe olwandle owe-Taiwan Strait kanye lokulwisana lobuhuquluzi. Sizaqhubeka silwisana lobugelekeqe bele-North Korea obugoqela ubugebengu elibenzayo obuphathelane lemali ye-cryptocurrency engena kumabhiliyoni lamabhiliyoni amadola, lenhlelo zalo zokuthengisela ele-Russia izikhali zempi elizisebenzisa ekuhlaseleni ele-Ukraine, kutsho uMongameli Biden. Futhi sisonke, kugcizelele uBiden, sizaqhubeka simele ukulandelwa komthetho emhlabeni jikelele, inkululeko yokuhamba olwandle kanye lokuqedwa kombango olwandle lwe-South China Sea. IMelika, iJapan leSouth Korea avumelane ukuqhelisa ubudlelwano bawo kwezenotho, kutsho uMongameli Biden. Sizimisele ukusungula uhlelo esilubiza ngokuthi Supply Chain Early Warning System Pilot, oluzasilimukisa nxa kuthe kwaba lokusilela kwempahla ethize efana laleyo esetshenziswa ukulungisa amabhathiri lamatshe aligugu, ukuze sithathe amanyathelo senqabele lokho okwenzakale ngesikhathi sobhubhane lwe-COVID-19. Okokugcina, ubudlelwano bethu ngobokwakha ikusasa labantu bethu elingcono, kutsho uMongameli Biden. Yikho siqinisa ubudlelwano bethu kunhlelo zempilakahle emhlabeni jikelele, futhi sisungula uhlelo lokwabelana ingcitshi ezizaphathisa kuhlelo lokulwisana lomkhuhlane wemvukuzane olwe-US Cancer Moonshot Initiative. EMelika sesiguqula ngokujulileyo indlela esiphenya ngayo umkhuhlane wemvukuzane. Futhi sisonke singamazwe omathathu, ngiyathemba ukuthi singawunqoba lo mkhuhlane. kuzinyanga ezizayo laseminyakeni elandelayo, kutsho uMongameli Biden. Sizaqhubeka sisebenzisa amathuba anje sibambene ngokuzinikela okukhulu.
Lolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende welemelika olusigqibeleke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, ngilifisela ke impela viki elithukela. Asidibaneni njalo ngomvulo sikhathi sinye ekuseni, kodwa silazo ezinye indaba nsuku zonke ngo 7:30 ntambama.